Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7, ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe Mnumzana Robert Mugabe sisuswe kozwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Douglas Coulthard, uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapholisa avale imigwaqo yesibhedlela seParirenyathwa evimba abakade betshengisela ukuqhubeka befola. UCoulthard uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapholisa ezisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela. Kungumlando wamapholisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obhadaya Moyo utshele umhlangano lentatha lezindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha odokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa izibhedlela. Umoyo ukhuthaza odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyu luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umama esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonana ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Tawek Wemere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota ngempelasonto.
Zwakati udakwa zuzanyonasi utombobuda kana kutomborapwa.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akake latshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela. Ngemva kokuba egxotshwe imota, akula sizo aseke waluthola, ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe, olomntwana waseParirenyathwa, uthi onyawo lomntanakhe seluze lubola esesibhedlela.
Andazona umwana, so akurwara, akatsikwa nemota inspector. So akatshwa gumbo nembabu.
Ngibuye ukuzebona umntanami owagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo, walinyazwa ikhanda lembambo, akake elatshwa. Unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ukucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ikuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Ukusenjalo, abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa isetholakele udokotela Peter Magombey yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempilakahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umunye wethu uDr. Peter aphenduke. Kade sisenza i-meeting sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi sithina sihambe emsebenzini. Ama-nurses lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lati asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombey kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lo ngudokotela owathena wafunda khona apha empilo sifuye efunda simkhangele. Okunjengangokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona sesibhedlela. Sombona ukuthi akungento ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyaze ezetholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu. Kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu. Abakhona kathi sabaphethe abantu ngabafundelayo ke. Abafundela ke ubongikazi. Okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele. Ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kiwo. Yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke zeyingxabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikezeke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi kona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyiludaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhlala wawuyenzi futhi bensithi mphenduke lo mntana nami njalo sibone iplani njoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela amanensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi. Zamani lokho abakufunayo zamani ukuthi bengilingani liyakulungisa. Khanyelani nampo abanye sebefele ezibhedlela. Nampo abanye balimele na. Hayi kambe shwa bakithi. Hayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombey. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe yisikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likaZulu. Lokhu kulandela ukulandula lomlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angliston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abductor bethemba ukuthi kulesevele esaziwa ngokuthi le-abductor labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductela ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abductor ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusuka le-international intervention labo bantu futhi bangabe benjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kukho ama-CIO nxa kuyiwo abductor udokotela abe abductelani akula ngqondo ngabe kuthiwa kumbe ku-abduct umuntu onjengotenda ibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokhela i-opposition ngabe siyazwisisa. So nxa eze-abduct udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe ekugangeni okunje kumele angene sibili deeper izigangi lezi zibotshwe nxa besine-Boko Haram khonapha eZimbabwe akwakwazi bani ngoba uku-abduct umuntu kuyikubi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abduct abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu-ke okukhulunywa ngohulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende angabe kunguye o-abductayo, kungabe kuyi-third force ye-abductayo, kungabe kuyi-opposition ye-abductayo, kungabe kuyo ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwesibona amadona lawa, amanye amadona ayezithutha ayapha abantu izimali, abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kadokotela in particular akusokho lokho, kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona kwamaqini ngoba baningi abantu abafuna ukuabalento abalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi Zimbabwe ithuthukiye phambili. So bangakwenza khonokho njengoba nishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram la iya-abductor abantu banyamalale. So kuyafanana-ke ingabi khona i-third force kasingaruli out sithi ngoba siyakwazi ukuthi uMnangagwa nguye waziwa ku-abductor enxa esinjengoba sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasewatshintsha isitayile akasa-abduct useyi-soft as wulu. Sekunabanye asebesenza umsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kune-possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivona labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bajeziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, ikakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lo daba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kune-possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi leso se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala. Futhi iproblem esilayo yikuthi osikhokhelayo uvele nawe ungcolile, izandla zakhe zingcolile negazi labantu. Manje lami silalisazana kungayisuye ngoba yena uvele lifenelazi wayo bonke abantu sebebacabangela yena, yilo uhlupho esilalo. So kuphosible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isikhonzi se-United Nations siyeza basebesenza leyo nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela kuthena iZimbabwe kwiZimbabwe imbi eyabantu bayanyamalalisana, uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi ngukhulumende ngikho ngokunye okungenzakala.
Ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa?
Kanti njalo asingabutholi njengoba sifuthi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbeli ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi. Sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu. ubese thina bese sigijima futhi thina abantu labo ngabe ngabantu bakahulumende asilabo futhi ukufakazi ukuthi uhulumende futhi asilabo ukufakazi ukuthi akusuye uhulumende
lo umfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe ezwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngapi ngaphambilini komngcwabo. UPractice Secretary Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngapi kusalindwe umngcwabo kuvimbe ukuthwala kwaso sisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile. Isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebekunqumile ngokuthi sizogcinwa ngapi isidumbu.
Abantu nayo kuphela inda kuBlue from Blue Roof ngokuno kuyose twa decision ukuthi balwenza pa. Bo phakanisa the pronounce the decision ukuthi balwenza pa.
Kathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizongcwatshwa ngapi.
Umnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sika Mugabe sizokuyagcinwa kweleSingapore lapho abubhele khona mhla ka 6 Mpandula.
That is definitely not true. Ipapa bavana vane manyepo vanonyepa. Yeku Singapore apana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka umgabe engakangcwatshwa.
Simunangari mukuru pachizezuru chikacha kare sinodati chokwadi chaizo chivani chaizo chizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba umgabe obesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi usuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho umgabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedis Jeremiah.
Ngu-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuqoqwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokuchaphakelela semazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni kakhulu ukuthunjwa kukaMagombeyi ukuthi kwelebhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithani umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu abakwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena oyenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo. Umbisho lo ukuvele ukhona usuqoqiwe ngoba besibikisela amalungelo abantu, le economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje, besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe embassy ngeSaturday mhla ka-21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngile themba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu, ngoba into ethi siyihlelile okwesikhathi eside vele, le nto besiyiqale three months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba
kahle. Kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu ma bekhulunywa ama-rights abantu, ma abantu bekhuluma belezikhalo zabo, uhulumende akwazi ukuthi abalalele, hhayi ukuthi aba-ignore ma bekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye. So yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasicela ukuthi akuphendule khona lapho, ukuthi angazamane adisappease abantu ma abantu bezokhalaza kuye.
Lo ngumnumzana Thokozani Maya, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende sokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini i-2% ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usungulele umthetho ngenyanga kamfumfu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu, njalo emelwe ngumnumzana Tendai Bithi Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Bithi uthi uhulumende ngasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba, kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalo mthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxe lomnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele iParliamente lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate, ngimhananisele ubaba uTendai Bithi ngokuphumelela endabeni yakhe eConcord. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke lokhu ethatha ama-2% lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBithi ngomunye wabantu abasePharliament, is a legislator, nalo ngomunye wakuwaphatha ezefinance. Wathi-ke esePharliament wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu olemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kwePharliament. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe. Khona kumele ukubana acele ePharliament, iParliament kube sosuba yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBithi wayekhuluma okuyiqiniso, nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma-representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho we-Finance Act, bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela i-Finance Act endala. Kodwa phela i-Finance Act kayikho ngaphezu kwe-Constitution. I-Constitution ithi abameli babantu abangama-members of parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Njengoba ngumember of parliament wenkulumane, ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebuhera kulungile yini ukuthi sithathele nabantu? Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akutsho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza. ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokho kule Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathela abantu aba 2%, njalo yayilomugca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva, okutsho ukuthi ukwephula umthetho lokhwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament, uthatha imali ubuyela ngemuva. Kuzaqhubeka lokhu, kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende, uMinister of Finance, ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.
Lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende. Umbiko kwesanda kwamukela uvela ke kumphathi ntambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela okhunywa umnumzana Phulu ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali imthelo lowo. Uthi yena ngesilungu, the judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act. Ngakho ke lokhu kutsho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangephange, kodwa lizaqhubeka ke lithathwa leyo mali. Kula maqembu omdlalo wenguqu alichumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempelansonto ezayo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamachumi ayisithupha lambili lonyaka, njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani luqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano ngowamaqembu adlala kwisigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones, wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Yisiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lenyawo kwele Zimbabwe eZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane, uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabeTownsend and Butcher lona abaqhubekela phambili beluthola ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama sponsors atholakali kunzima, but uPete is got the love of football. Our edutile family yakhe ilakho, they've got it to family, even the children support cause yethu le.
Ngabe ngumhlonishwa kulo mkhosi wokuhlela ukuba amaqembu azadlala njani ngu-Alan Mpofu, yena ungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa kulawayo province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeonidas.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uchairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are 1-2 people we've confirmed to support them. The provincial cup here to next year probably will be a season open.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngakuqela eLempilo United, lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronic Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels, kanye lele Swendelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngensonto mhla zingamachumi amabili lambili, njalo yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, nansi impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Iqembu leCapes United leselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenze leHarare City nge 1 kanya. Limpumela ithi iqembu leCapes United selilemiklowelwa ngamachumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leyada linqotshwe nge-2 kanya liqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela ithi iqembu leChiefs imiklomelwe ngamashumi amabili lowodwa, kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.